ngala puma lendaba la ngala puma lendaba tashona lendaba la ngala puma lendaba la ngala puma lendaba tashona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 ondlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elitshumi lasithupha 16 njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamatshumi phose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa ukuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetshwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 wasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone esikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 upasile kodwa yena engahlalahlala nje. Uba lobuhlukumezeka emzimbeni uqhaka ngesibeletho sehleze njengomuntu ama-pains all over the body. Ngibona ngani mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu. Ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhleje futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela kwahamba khona mpe zingene kusikani wayesesibhedlela ezingene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokwesho ukuthi ngu-5 longubani January khona next year bengihlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthini nokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohle leyinto ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe ngumuntu lona ongaphumula ingqondo ecabange ngesikolo engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe kodwa esitike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba lepheni leyi uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe ngoba uyabe ehlezi ekuthulete zwi eyedwa ukuya uze kulamgcine sokungihlukumeza into kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle awubathokomeli. Nanku umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili. Ungathini ngalokho?
Yena umuntu engatsho njalo ngoba into le ihlale yenzakala mina iphumile ngingekho. Kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi. Kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into njengayenale asonto ongayihle komunye umuntu. Bathi ozele ulomnandu asukuthi makwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So ungakwehlela lawe noma ungubani uziyele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje mali ngena endlini ngiza kubeka kanjalo nje.
Sibonge unina omunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempilakahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +26 3 778 010 993. Ngiphinde njalo +26 3 778 010 993. Tiani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba ngeviki eza yo lilami untungami linkomo
Kele baba angala puma lendaba Kele baba angala puma lendaba Kajona lendaba angala puma lendaba
Siyabonga kakhulu untungami linkomo Silu ugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
lilani
murara